Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebefunyenwe belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha, i-617, emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11 million.
Hayi, zinaso ngokuliqenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane le nto zombangazo.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union, izinasu, namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare, zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe. Ukuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba ele amabhobezi New Sound liphethe idlaladela lo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba abantu abahlolwe batholakala belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe. Ngokuchona kwelanga la izolo abalithumi lambili 12 sebekhweze inani lasebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Laya kwabangamakhulu edlula ayisithupha, i-617. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu, 173, labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha lengxenye, 71,236. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11,032,173. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu, 525,120. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha, 6,184,991. Ukubika abenhlanganiso ye-Worldometer, emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane, 414,011. Labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi, 10,260. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye, 195,729. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Community Action Group for Governance bavakatshele izakhamizi zeLuveve ukuyabona ukuthi isimo sinjani ngemva kokuqhamuka kwesihudo kulowo muzi esibulele abantu abedlula ithumi lambili ngemva kokunatha amanzi angcolileyo abephuma empompini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu elikhulunywe labo ngabe Community Action Group for Governance baveze ukukhathazeka ngesimo ababhekane laso sodubo lwamanzi osolubangele ukugula lokulahleka kwemiphefumulo ethize. Abaleyinhlanganiso baphume ijumo besiyakhulumisana lezakhamizi zeLuveve ezigulayo lezilahlekelwe izihlobo emizameni yokuhlolisisa ukuthi mhlawumbe banganceda ngendlela ezehlukeneyo. omunye wabo unkosikazi Patricia Chabalala oveza umbono wakhe ngahlangane lakho.
Sithole ukuhawulisa kakhulu bekulobunzima abantu bagula, abantu bafelwe, abantu bayesaba, abantu bathithibele, bachochobele angikwazi ukuthi ngababe kanjani. Okubuhlungu kwangikhona kakhulu ukuthi bayesaba. Ungani kulomuntu obethuselayo ukuthi bengakhulumi. Bengakhulumi labo abavakatshelayo bezobaduduza. Baze basitshela into ezizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu laba abayekhansilini bayafika bengazobakhalela, bengazobaduduza. Bafika bababuza ukuthi azange libona amagundwana yini la. Amagundwana angenelana ngaphi la manzi.
Ukhansila kaward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube emele umeya wedolobho leli uchaze ukuba benza konke okusemandleni abo ukusiza izakhamizi zeluveve ezibhekane lodubo.
Hey, uyazi kubuhlungu dadewethu ukuswelakala kwemphefumulo okwenzakalela uveve lokugula kwabantu. Yikho libona sesizame ngemizamo yonke ukuthi singezelele abezempila kahle khona ngale. Siyabalandelela labantu sibalapha ngasemakhaya leclinic yethu balatshwa mahara. Njalo abanye abasisekelayo abanjenge Danish Church Aid in Zimbabwe basincedisile kakhulu ngokusinika amabhakede lezigubhu ukuthi izakhamizi zigcinele khona amanzi abo.
Izakhamizi zeluveve okwamanje zitholiswa amanzi malanga wonke sezakhitshwa kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki. Abe Community Action Group for Governance bahle bathatha leli thuba ukuthatha impompi yamanzi eyakhutshwa eluveve ukuze iyehlolwa ukuba imbangela yokugula lokufa kwabantu ingabe kuyini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union iZinasu namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe zisithi uhulumende kumele alungisise udubo lwenkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izifundi zemakolitshini zingene ezitaladeni zedolobheni leHarare zitshengisela endaweni ezigoqela esilindweni samabhasi lezimota ezithwala uZulu esiya emalokishini eseCopacabana. Lezi zifundi bezisola umumo zombusazwe kanye lokonakala kwesimo somnotho elizweni, ikakhulu udubo lwenkohlakalo eselizweni. Zisithi nxa lungalungisiswanga, inkinga ezibhekane lelizwe kazisoze zafa zaphela. Ekhuluma kulokhu kutshengisela, unobhala weZinasu u-Abe Urunga uthi indubo ezihlangana nabazali ziyabaphambanisa ezifundweni zabo.
Njengabazali yini elisihambisa ezikolo? Yini elibulala inkomo lenkukhu ukuthi siye ezikolo? Simi lapha njengezifundi sisithi thina hatshi elizweni lethu sile ndubo esihlangana lazo. Indubo esihlangana lazo asizo zethu sodwa kodwa ngezenu, ngoba imali ezisibhadalela esikolo zivela kini.
Lokhu kugcizelwe ngomunye okade etshengisela elilunga leZinasu njalo efunda ekolishini yeMidland State University MSU uThadiwa Nashe Gwena. Uqhubeke esithi kabasoze bebuyele emuva njalo kabesabi loba nje bekwazi ukuba uhulumende ulakho ukubopha abantu abatshengiselayo.
One is the issue of to deal with corruption in this country.
Asinezinto ezimbili, okokuqala ludaba lwenkohlakalo elizweni, okwesibili ludaba lwemali zesikolo. Sizakulwa lohulumende lo, sizakwenza izinto eziningi ukulisana lohulumende lo.
Which is looting and stealing our resources, and we are going to have a series of actions.
Kodwa omele abasha kubandla leZANPF engumsekeli obona ngezokukhanyiswa komsebenzi umnumzana Mabutha Moyo uthi izifundi zeZinasu zisetshenziswa ngamabandla aphikisayo ukulwisa iZANPF.
Hayi, iZinasu ngokuliqenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane lento zombangazwe. iZANPF ukwehlukelayo kwakwayo kuzabonakala njalo kufezeke ngo-2023 nxa abantu sebethe hayi yehlulekile asayivoteli.
Kunyanga ezedluleyo sokube lezihlakalo eziningi zabantu betshengisela enhlangothini zempilo ezishiyeneyo bekhonona ngokushiyeneyo, ikakhulu isimo somnotho, inkohlakalo, ukuqonga kwentengo mihla ngemihla, ezombusazwe ukwephula kwamalungelo oluntu lokunye okuningi-ningi asabeke bangena emgwaqweni betshengisela bagoqela abakuhlangothi lwababalisi odokotela abongi lezisebenzi zezinye inhlangothi zezempilo abantu abaningi basola uhulumende ngokuthi akabanakekeli njengamazwe amanye ngesikhathi sokumelana legciwane le-COVID-19 elidale umonakalo omkhulu emhlabeni jikelele uhulumende yena uthi abantu kababekezele uyenza yonke imizamo yokunakekela wonke umuntu esola labo abatshengiselayo esithi bathunywa ngamazwe athuthukileyo angajabuleli umbuso okhona manje ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimbili ezithi eDanish Church Aid leyabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Traders Association banikeze umanisipala wakobulawayo isipho sempahla yokusebenzisa ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje inhlanganiso yeDanish Church Aid iphe isipho samabhakede amanzi alempompi azinkulungwane lengxenye 1500 kunye namatanka ezigubhu ezinkulu zokugcinela amanzi ezedlula inkulungwane 1200 elokitshini leLuveve. Wathi abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors Traders Association labo baphe esabo isipho sempahla ehlukeneyo yokumelana le-COVID-19 kukhansili wakobulawayo ezamele isetshenziswe ukulondoloza ukuhlanzeka endaweni ezehlukeneyo zokuthengisela edolobheni. Umqondisi webulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uchaza kabanzi ngesipho sabo se-COVID-19.
Namhlanje njengebulawayo Vendors Traders Association sizobambene lenhlanganiso esebenzelayo KVZ sizodonata busoyenda over equipment yokusebenza kuma marketplaces ama water dispensers, hand washing water dispensers, ama sanitizers kanye lama masks zamuthi sincedise abantu abasebenza ama vendors ukuthi nxa besiya landawo bathengisela kuzo bakwazi ukuthi balandele imilayezo yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ukhansila Mlandu Ncube emele umeya wakobulawayo ubonye kakhulu izipho abazithole lamhlanje zokumelana le-COVID-19.
Sithanda ukubonga abantu be-BVTA abakhangela labo abathengisayo ama-vendors ngokusidonethela into zokuvikela lokulwisana le-COVID-19. Njalo sithemba kakhulu ukubana kuzahamba isibanga eside ukulwisana nalo mkhuhlane.
Ubulawayo uqhubekela phambili ethola izipho zokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 ezivela kumankampani lenhlanganisweni zenhlangothi ezihlukeneyo zempilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule sihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo. Njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19, thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usibalukhulu wesabelo seTexas kwele Melika, uGovernor Greg Abbott, wethule umlayo othi kumele abantu bonke baleso sigaba bagqoke kokuvala ubuso lamakhala, ama-mask kusukela ngolwesine ngoba siliqonga okwethusayo inani lasebebanjwa ele-COVID-19, okutsho ukubana le nani labalaliswe ezibhedlela ngenxa yaleli gciwane lalo liqonga okwethusayo. Kulezifundi zekolitshini le-University of Washington khonapha eMelika, ezingamashumi athobaminembili 80 ezihlala ezindlini eziduzane lesikolo zenhlanganiso zamafraternity ezitholakale zile-COVID-19 njalo kulamakhulu athile ezifundi lezi esezihloliwe ezimelele impumela. uDokotela Stan Wilson wasesigabeni seSouth Carolina khonapha eMelika uxwayisa ukuba na idolobho leCharlestown lilakho ukubhekana lobunzima bokugcwala kakhulu kwezigulane zomkhuhlane wecoronavirus ezibhedlela zalelo dolobho, kugcine kuswelakala indawo lemibheda yokuzifaka. UZulu waseMali utshengisele lamhlanje phambi kwesigodlo somkambo omkhulu wemali kulelo lizwe owe-Stock Exchange edolobheni leBamako zisithi zifuna uhulumende akhulule umkhokeli webandla eliphikisayo uSomala Sise othunjwe ngabokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngulandela isinqumo sikahulumende esokuthi angcwabe kutsha ababhubha ngesikhathi segugurawundi, abanye bathi ngabe uqala axolise andubana lolu hlelo luqhutshwe. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kukamphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni, umnumzana Ziyambi Ziyambi, kanye lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, lapho abikwa echasise ukuthi uhulumende useloba imithetho yokungcwaba kutsha ababhubha ngalesi isikhathi, njalo abangalancwadi zokuzalwa ngenxa yegugurawundi bazazithola lula. Uhlelo lolu luzaqhutshwa inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee, njalo uhulumende uthi usexoxisane lezinduna lenye inkokheli yezigaba ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angliston Smanda.
Mina wami umbono ngokuthi nxa singasazanga sakhuluma ngalindlovu esendlini sibe siloke sisithe nasimelele ukuthi umnankagwa azabotshwa, uzabotshwa mbani yena kunguyobusayo, njalo ngesikhathi ephuma kumbe lapho ezaphuma khona embusweni uzaphuma ephila yini? Nanga umgabe sowazi wafa singalungisanga lolu daba, la uzazafa umnankagwa engazanga alungisise lolu daba, ngoba yibo esibafuna besaphila babe yibo abakulungisisayo ngoba yibo abakwenzayo. So okwesibili ngiyibona ngani lanxa kulobugcamu kuvele yikho kade sikufuna ukuthi abantu baphiwe izithupha, abantu kulokunye futhi esikuningi esikufunayo, abantu bakhuluma ukuthi bafuna into ethiwa i-compensatory development lapho kwacika imigwaqo yetsholotshe efile ilungiswe kube lezi zinto ezinjalo, abantu bemathebeleni lawo bazizwe bengabantu. So mina ngibona ngani kulinyathela elicakatheke kakhulu okumele silisekele lanxa lilobugcamu phakathi. Kumele siqhubeke sikhonona siphakathi kodwa singakhalalanga, sikhonona ukuthi into le kayenzwanga kahle kodwa sinjani siyenze, ngoba lalaba bantu abalimalayo abanye abalimalayo egugurawundi bazaze bafe bengazange bathole inhlawulo zokuthi babuye bahambe ezibhedlela bayelatshwa, kugcine kungasolvanga lutho. So ukukhalala sitshile izikesi asikufuni lokho akusisi ndawo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uhlangene lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, kukanti bakhona abanye abaphumayo kule inhlanganiso besithi kumele uhulumende aqale ehloxolise.
Esifika khona endabeni yokuthi siyayiphetha lindaba ukuze ingabi insumansumani ingoma yemvundla icine singisakavulela umchilo wesidwaba inde yindi indaba engapheliyo. Kulesikhathi lathi la kulabantu abethu labo kumele labo bazwe ukuthula, singabe lokho sidlulisa ubuhlungu to the next generation.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, umfundisi obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona nganto lokhu yinto esazivele siyikhalela, pho nxa sisenzakala sesisithi kona sokuyinto embi futhi njani. Kufana nokuthi kona umuntu uthi umbona ehamba egade idonge de wena indaba ulolunya ugade idonge hamba yehle uhambe eceni kwedonge ahlala la uhambe eceni kwedonge indaba ngubhare uhamba eceni kwedonge lokuthi ngabe ugade idonge. So vele ukuthi usuthise umuntu inkani leyo.
Kuqondile yini ukuthi uhulumende axoxisane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngalolu daba, njengoba sibona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezaphuma kulo umanyana?
Inhlanganiso ezabuya ndawonye ezeMathebeleland ziqala udaba lona lolu zikhulumisana lohulumende, zazenze into encomeka kakhulu, into enhle uhulumende uqondile kakhulu bana aqhubeke esebenza labantu bona labo ababuyayo ndawonye ukuthi bona sibone ngodawo leMathebeleland izinto ezisihluphayo ngapha laba abantu abaphumayo abaziphumela nje ngokuthanda kwabo njalo futhi siyananzelela kubana bakhona abanye abantu asifuna ngo cry baby kakhulu asifuna ngo big brother kakhulu obuda abadala bekhulu na into le kumele silingane ngezikhathi zonke kanti nxa kule nto babeyisola phakathi indaba bengayilungisanga bephakathi ukuphuma yikho okuzaba yikuyini kuzadalani kuyasilethelana etafuleni impendulo kanengi ukuthi akula ngakho ke mina ngibona ngantwa uhulumende uqondile ayalisebenzela laba abasalayo laba abaphumayo indaba zabo nxa labo sebefuna ukukhuma ngendaba ezinjalo uhulumende uvulekile njalo uyayamukela abantu ukuthi bangene kukhulunyiswane kuxoxiswane nxa kule ntembi ayiboniswane phela siphakathi pho nxa wena uziphuma ukhalala ufuna uhlala uncengwa na.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba ele amabhubezi New Sound liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha loludaba.
Iqembu leamabhubezi selileminyaka emihlanu labunjwayo njalo idlalade lalo leli lilengoma eziyisithupha. Njengabaculi abanengi abadabuka eMathebeleland, iqembu leli lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokeli walo umbonisi Maphisa Nkomo.
Sina siliqembu lamabhubesi siqhamuka endaweni yasePlumtree endaweni ebizwa ukuthi akukungubo. Iqembu lamabhubesi silisungule ngo-2015 kuzobe namanje sihlo siqhuba siyenza ama-albhamu senza izingoma.
Ingoma ezikuleli dlalade zivalisa eyisihloko salo ethi usuku lokugcina, mfakazi, ludo, babasomandla, ungabomthemba umuntu kanye le thi uthando lwamanje.
Namhlanje sikhuluma ngabo madoda abantu abangathembekile emphakathini. Akuhlile abanye amabhubesi kulo nyaka amadoda.
Ngathanda ukuthenga idlalade lenu leli lamanye nje amadlalade enu mbonisi balithola njani?
Inumber zocingo abantu bakithi elingasebenzisa ngu 062 331 8 32. Izo inumber lingasithola kizo lesingaxhumana kizo zine WhatsApp futhi.
Ezinye inumber elingasithola kuzo 083 87 05 712.
Nosithola kulezo numbers ze WhatsApp ezinye lezo bantu. Siyabonga.
Umbonisi uchayele ihlombe umculi asebesebenza laye uJosaya Nkomo, yena owake wahlabela leqembu leMokisi esithi uza lobuciko obujulileyo.
Nithemba lokuthi abantu sinizokujabulela lokho bantu bakithi.
umntwana uSobanda Nkomo sizosebenza naye njengamanje.
Ucele njalo abalandeli ukuthi babasekele ngokuthenga amadlalade abo oqobo hathi awokuzibazela athengiswa izigilamkhuba ngemali engatsholutho ezitaladeni zeHill Pro. Uphuma ke enkundleni umbonisi Maphisa Nkomo leqembu lakhe leyamabhubezi New Sound ngale.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani labantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha 617 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye 11 million. Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.